Abesifazana abangenele umhlangano ngomvulo bebesuka emawadini wonke wedolobha leGwanda njalo bavumelene ukuthi udubo lomqoka okumele luqale ukukhangelwa ngamakhansila asanda kukhethwa ludubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lobanje itanki elikhangelelwe ukuthi luqede udubo lwamanzi seliphelile ukwakhiwa, impompi zamanzi kazikafakwa, kungenani lokuthi sekugejiwe lapho lezo mpompi okumele ziyendlalo khona. UNkosazana Duduzile Masilela, isakhamuzi se-Spice Kop North, uthi kuyadingakala ukuthi udubo lokuswelakala kwamanzi lulungisiswe ngesiphangephange, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo sekholera.
Itanka nasanimile elingenile esikoleni liqeda kwitanka, amanzi aphume ayafuneka. Itanka ingakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume, sisebenzisa i-booster ward 5 liyakwazi ababekhona. Sicela ukuthi i-booster come and again ihlale le fuel amanzi atholakale. Khale sibevote almost 4 days e-Spice Kop North akulamanzi. Siyawacela amanzi bakithi.
UNkosazana Nomsa Vela uthi kuyadingakala ukuthi ikhansile yedolobho leGwanda iqakathekise ukuhlanzeka ngokudala izibi ukuze kuvikelwe imikhuhlane.
Izibi sinazele ukuthi ward 4 sokungayiyi idamsayithi. Idoti yonke itholakala kuward 4 nxa sihamba sizasithunzi sifonana njengabantu edotini vetha. Imakethi ayila toilet, bahamba etoilet e-old location. Kodwa babhadalisa abantu everyday ukuthengisela khonaphana. So sicela ukuthi i-health department singazisibophi izicathulo siyilande. Sicela ukuthi bayenze umsebenzi wabo bangasebenzi e-town kuphela le mali okuthini bangene.
Abanye omama bakhale ngokuswelakala kwemithi ekliniki ekhansili, imigwaqo emibi kanye lokusilela kwezikolo nezitanda zokwakhela izindlu. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi kuyadingakala ukuthi kube lokusebenzelana ndawonye ukuze idolobho leGwanda lithuthuke.
As a new dispensation, let us work together. Kabusa sebenzi lokhana kabusisi ndawo. We have tried to do the same thing. If politics is angkona isikhathi esiningi zisele mu. But it is our chawunda okumele kuqale kuhambe nayo phambili. Let's support our council. Let's see them. We are needing it. We are so much to so much to zogula na makansila na so.
Umko kwenhlelo ze wild. UNkosazana Thubelihle Mafu uthi bazaqhubekela phambili behlanganisa umama lamakhansila ukuze indubo ezikhona zilungisiswe. UMafu ukhuthaze umama ukuthi labo baphatheke kwezombusazwe.
And lathi siyathaba ukuthi namhlanje kulo mama ukhansila phakathi kwenu. Anti bekuyi-gentleman club. Kodwa sokutshintshile. I hope ukuthi in the next 5 years sabe sithi there are 4 more women abazojoyina umama unepha. Anti so yi-challenge ngithi bomama. Umgoqo liyani kade kuthiwa omama bakwanisa. Sesibonile omama bayakwanisa. Anti
umeya weGwanda umnumzana Justin Majale ongenele umhlangano lwamakhansila akhe wonke uthi bazakhangela zonke indubo ezethulweyo njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzelane lamakhansila.
Asifundi kusasa kube indaba kakhansila, kumele kube indaba yethu. Even at what level ngalingahlala la khansila kawathi komutsha lithi ndoda sifuna uplana lokhu lalokhu 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 liyabe loko limaka limejara lindawoni la nazo ufika ukucelele zathi lokhwana sikuzamile, lokhwana kusehlule, lokhwana siyakulungisani ngomnyaka ozayo. Ngoba ukhansela ngaba ngapha ama-regions abe ngapha ayisiyo i-administration ekhansil esiyikhangeleleyo.
Busenjalo umasipala wedolobho leGwanda esebenzelana labohlangothi lokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA bazaqhuba uhlelo lokudobha ingcekeza ngolwesihlanu edolobheni leGwanda njalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi ziphatheke kulolu hlelo ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lowesihudo sekholera wona osubulele abantu abangama-21. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.